ngelile ngumzimba selukhubeke njalo ba kusele mihla yonke ophila ba owewe donna mas ogunkipa ulolonke lozizi sungalibali sunganikhohlwa ngithwale njalo lamukona baba ngacela sungangilibali nangenyilanga angikhoni ngokwami angiboni ngokwami yovula amehlo wami usuke konke umnyama sungikhusele suhambe nami le ndlela emnyama lo manjalo mangikuqa ngedolo sungakhohlwa
Sungikhusele, suhambe nami ngendlela emnyama.